isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kuNhlolanja 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uthandira yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo. Ngoba lokho akwenzileyo kungabulala iparty eMDC, ifactionalism ayisoziphele ngalokho. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC.
Lwamukelwa ngembono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kwaMnumzana Nelson Chamisa ukube ephethe intambo zokukhokhela ibandla leMDC team.
Inhlamba $17 ayenelisi ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantwa bethu, sibhadalele ukudla le school fees, lama bill ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izinjwe eziningi ngama forums.
Abahola imali zempentsheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu. Izizalwane seZimbabwe ezilwela amalungelo oluntu kwele South Africa sezitshayele ihlombe ikhomishini yamalungelo oluntu ngokubiza umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda udubo lokuxhathana ngemihlobo lezenophobia elizweni lelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo leMDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai usekhethe omunye wabasekeli bakhe uMnumzana Nelson Chamisa ukuthi abephethe intambo zokukhokhela leli bandla azephindele ekhaya evela kwele South Africa lapho elatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba.
UMnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabasekeli bakaMnumzana Morgan Tsvangirai ababalisela unkosazana Thokozani Khube loMnumzana Elias Mdzuri. Abaningi bathi bekungamelanga afakwe yena omncane phakathi kwabathathu laba ngoba kuveza sobala ukuthi nguye osizathatha isikhundla sikaTsvangirai yena ophatheke ngomkhuhlane. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuphakanyiswa kukaChamisa kungakhwezela umlilo wokuxabana obukhona phakathi kwabaseyi bakaTsvangirai, uMdzuri loMakhube labo abakhanya befuna ubukhokheli baleli bandla. UMnumzana Leopold Mnende enyala ezincithi ithi uTsvangirai usehluleke ulungisisa ukufuthelana kusebandleni lakhe njalo inyathelo lokufaka uChamisa asekwenzile kuzahle kulibulale.
Ukwenziwa nguTsvangirai akusatshiyananga nalokhu okwakusenziwa umgalo. UTsvangirai yena bekufuze ebizele iCongress, esebizele iCongress abantu bekhethe umuntu abamfunayo. Ngoba lokhu akwenzileyo kungabulala iparty eMDC, ifactionalism ayisoziphele ngalokhu. Khale sizwa kuthiwa okhuphe labo mdzuri baseGoli bakhuluma ingxoxo ezingavunyelwayo yiparty yeMDC. Kungenxa yokuthi babonile labo ukuthi uTsvangirai usesenza izinto ngendlela engayisiyo, indaba engahambanga kuCongress abantu bamkhetha yena lo Chamisa.
Omunye njalo oyingcitshi ecubukuna ngezombusazwe uMnumzana Richard Mahomva uthi loba kungaba lokuxabana phakathi kwamalunga ebandlaleli akwenzileyo uyakujabulela.
Okuqakathekileyo esikubona lapha ngokuthi khona ibandla leMDC liyananzelela ukuqakatheka kokuthi ibandla kufuze lintshintshe ubukhokheli njalo kuyafeza obala ukuthi iMDC lebandla eliqakathekisa ukuthi intsha itholakale ingaphambili kwezokukhokhela. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uma lokhu sokube njalo abanye abakhokheli kweMDC labanye abasekeli baleli bandla kufuze besekele lesi sinqumo esesethulwe ngumnini bandla weMDC uDr. Morgan Tsvangirai.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabafundi yezinasu uAshley Funye uthe ukuthuthukiswa kukaChamisa kujabulise abasakhulayo akade sebekhalala ngezombusazwe besithi kukhanya kabanikezwa amathuba okukhokhela.
Kuphakanyiswa kaNomzana Nelson Chamisa ukuthi abe ngu-acting president weMDC kuyinto ke esiyamukelayo ngoba ukuphakanyiswa kwakhe ayishuthi kuphakanyiswa yena yedwa, ayisuthi kuphakanyiswa uNelson Chamisa but kuyikuphakanyiselwa kwama-youth wonke awelizwe jikelele ngoba it kuyanika ke i confidence especially kuma youth akade ngakhangeleli ukwenza into zepolitika but babona ukuthi no lati sile siyakwanisa ukuphiwa i chance yokuthi sikwanise ukuzivusa siyakwanisa ukuphiwa i chance ukuthi sesihambele sihambe phambili
ingxenye yabasakhula eMDCT ikhulume namhlanje imelwa umgcini sihlalo wayo umnumzana Epson Jisiba ixwayisa umakhuphe lomdzuri bona abase South Africa lapho abayehluza udaba lomanyano owe MDC Alliance umdzuri nguye okade ephethe ubukhokheli beMDC umnumzana Tsvangirai engekho uChamisa ubephethe ubukhokheli beMDC Alliance kodwa khathesi nguye osekhokhela umanyano lebandla emele uTsvangirai ezinye ingcithi zombusazo zithi ukhishwa kukamdzuri lokungakhulunywa kwamakhuphe kuhle kutshengise ukuthi uTsvangirai ubevele ezifunela ukuthi uChamisa athathe isikhundla sakhe yena sephumula uChamisa wenelise iminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa ngeviki ephelileyo osokumnika ilungelo lokuba ancintise kukhetho lwalonyaka esikhundleni sokuba ngomgangeli welizwe phansi kweziqondiso zesisekelo sombuso welizwe ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimgibson bebe
kusenjalo ibandla le-People's Democratic Party lithi lisekela inyathelo likamnumzana Tsvangirai lokuthi umnumzana Chamisa abe ephethe isikhundla sakhe kwe-MDCT kanye lakumanyano we-MDC Alliance lapho i-PDP elilonga khona. Embikweni eliwethulela muhla ibandla leli lithi liza kwamukela umnumzana Chamisa kuze kufike esibangeni sokuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli nxa kungumnumzana Tsvangirai omnika leyo mvumo. Ukuze sizwe okuninga lolu daba, sixoxele siphathamandla se-PDP umnumzana Edwin Ndlovu.
I-Management Committee ye-PDP ihlalile phansi izolo elomhlangano eHarare yasivumelana ukuthi isekele ke isibopho lesinqumo esenziwa nguMorgan Tsvangirai ngoba ingxenye ye-MDC Alliance. Yikho ke izinqumo ke ezenziwa ke lo esamkhetha ukuthi akhokhele i-alliance siyazilandela sivumelana lazo.
Lina kukho okunye lingakutsho ukuthi ngabe bayakhethana bona kumbe beqale bezwisisane ngalolu daba ngoba lokho kungaliphambanisa kumanyano wenu abanye bengasuka kumbe ibandla lelo lingadabuka phakathi.
Ye, thina njenge-PDP kasi sifuni njalo kasi thande ukuthi singenele ke kupolitiki yamanye amabandla kodwa ke thina sima ngezinqumo ze-alliance kumbe bahlele phansi beyiphathi kumbe uMorgan Tsvangirai okhetha uChamisa thina samukela ke okuvela kuye samkhethayo ukuthi abe ngu-chair we-alliance ukuthi hhayi kubandla lami ke senza khetha uzibani angimele thina ke kasibi lohlupho lakho kodwa ke asifuni ukungenela kupolitics zebandla le-MDCT.
Nxa kuyikuthi i-politics zebandla le-MDC lazo zingagcina seziphambanisa umanyano lo we-MDC Alliance ke.
Bonke bahambelana ne-alliance ngoba nanko phela labanye abasekelo abanjengabomdzuri baka babonakala ke kwamanye amarandi ze-alliance. Samukela bona labo esibabona bekuya bezosebenza beku-alliance.
Njoba lina lalikhethe yena ngokwakhe umnumzana Tsvangirai, umnumzana Chamisa laye liyamthemba yini ukuthi laye ulesi sindo njengomkhokheli njalo i-alliance leyi uzayiqinisa laye ngobukhokheli bakhe.
Ngokunjalo ke uChamisa laye ungomunye wenkokheli esimthembayo. UProfessor Washman Ncube ungomunye wenkokheli esimthembayo. UTendai Biti ngomunye esimthembayo. I-original MDC uChamisa sisebenze laye sakhokhela intsha waba ngummeli wephalamenti kwadana kuze kube lamhlanje lokho ngummeli wephalamenti. Siyambona kwenzayo enguminista, simbonile imihlelo kade ezenza ephalamenti, siyabona ukuthi uyathuthukisa iphalamenti ngamadebhethi awenzayo. Yikho kasilamsolo ngitho kasisole lutho ezilongo ibandla le-MDCT kuyilo elimbethile lade hhayi hamba uyekhokhela i-alliance kwesikhatshana uTsvangirai engekho. Sikwamukela kunjalo, kasilamsolo, kasilahlupho ngakho.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-PDP sixoxelaye ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahola imali zepensheni iningi labo eseliluphele batshengisele lamhla kobulawayo bekhala ngemali abayiholayo ngenyanga abathi incane kakhulu ngakho bafuna yengezelelwe. Bahola amadola alichumi lesikhombisa i-$17 kodwa imuli ephila eZimbabwe ikhangelele ukusebenzisa amadola angaphezu kwamakhulu amahlanu ngenyanga. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abangade betshengisela laba basukele esithombeni sikamuyi uDr. Joshua Nkomo baya emahofisini eNASA bazodlulela emahofisini kahulumende emhlanhlandlela Government Complex. ENASA bafike banikeza isicelo sepetition umqondisi weNASA umnumzana Wellington Chinembiri kuthi emhlanhlandlela inikezwe unobhala kankosikazi Angeline Masuku ongumphathi ntambo wesabelo sakobulawayo. Izalukazi lamakhehla iningi abasebenza emakhampanini kahulumende anjenge National Railways of Zimbabwe kanye le Coal Storage Commission bathi imali abayiholayo incinyane kakhulu njalo abenelisi ukuziphilisa lemuli zabo ngemali leyo. Omunye wabasebenza e-NRZ umnumzana Emboyera Mathe uthi imali leyo iyinhlamba ngoba ayeneli lutho nxa kuqathaniswa lendleko abalazo. Uthi bazifica sebehlala bengabantu abangamachumi ekamelweni elilodwa ngenxa yokuswela.
And for sure, liqiniso le inhlamba i-$17 ayenelisi. Ngenxa yokuthi kumele senze sibhadale irent, sibhadalele abazukulu bethu, sibhadalele abantu bethu, sibhadalele ukudla, le school fees, lama bill, ama rent. Ukubona ukuthi esizinda izindlu eziningi ngama forums. Ama forums lana kusey ukuthi ngama forums sebedouble phakathi. Ngapha ulojisa 2 rooms. Yena osala le 2 rooms ukwenzela ukuthi raise imali 1 room belela abantu bengu 10.
Unkosikazi Josephine Jowa uthe ugcine abazukulu njalo ugogo amgcinileyo owayesebenza e-NRZ uhola amadola angamachumi amabili lanhlanu i-$25.
Ngilapha ngilabazukulu onina babhubha bafa befile benjalo gogo imali engiholayo kayenelisi incane incane kunjalo kathesi kubuye amabhili amanzi bayavala bafuna 4000 mina ngihola $25 so imali le kayenelisi ukuthi igcine abazukulu ngapha uyahamba esibhedlela kuthiwe kufuneka imali ngigula sisendlini sibagcinile ogogo nje balibona sibamele sinje sibasukumele abakhoni siyagezisa siyachuba ogogo.
Umnumzana Charles Sibanda uthi inasa iziphatha njengenyamazana engazi ukukhulumisana labantu ethi ufuna ukuthi bakhulumisane labantu ukuthi babachazele ukuthi imali zabantu zingapi njalo lezakhiwo zeNASA kungani zingabanikazi imali abayidingayo.
Ufuna ukwazi ukuthi imali yethu iyangaphi anti basitshela ukuthi iyangaphi sisebenzisani phela njengoba bengasiniki ten ukuthi siyidle anti basitshele phela ukuthi bayisebenzisani.
Umfelokazi unkosikazi Esnathi Mbewe ukhulume ekhala inyembezi ethi inasa yamtshontshela amadola azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu njalo bamtshela ukuthi bamnikeza imali leyo kodwa akulabufakazi balokho.
Umkami wayesebenze CSC 30 years esebenze CSC so wasebhubha 2006 so 2006 imali yami yasuka e-CSC ngene naso ukuthi benike lakathesa banike imali yami and khona pampila nsimanja athi khona ngikulisa kunika imali yakho ngathoride lanika imali yami ingasayina ngaphiwa khona abanitsheli lutho.
Obeqoqe njalo ekhokhela abadala laba osakhulayo umnumzana Josephat Mzaca Ngulube uthe baziqoqile njengezakhamuzi zesizinda ngoba iningi labadala abahola ipentsheni behlala elokitshini lesizinda.
Qoqene njengabantu izizalwane ezihlala amapensioners ngoba sizinda ichabalala mostly kwesiqasele khona indaba leyi kulabantu abadala abasenze railways bahola imali ncane yabo $17-$20 uyababona ukwehluleka kwabo lapho ehlala khona.
Osakhulayo obeqhuba abadala abangasenelisi ukuhamba umnumzana Brian Bongani Netta uthi uphatheke kakhulu ngenxa yokuthi njengabatsha akulamsebenzi njalo bahlezi ethi lolu luhlupho olukhathaza ilizwe lonke ngoba abasakhulayo bagcinwe ngabadala laba abangasaphiwa ipentsheni.
abadala yiba basikhandele ezindlini thina njengama youth asisebenzi abadala abasebenzile iminyaka eminingi kanti but ungakhangela imali asebezihola ezama pensions abo azenelisi ukubagcina and if you look at it ngendlela eku situation yakhathesi into le ayaffect bona bodwa iaffect a lot because it's a broader national crisis so kuswelakala kwemali ezabadala ku affect a lot because thina sihlezi abadala yiba basigcinile so sithuma ngoyo selala yesiko ngenxa yemali abaziphiwayo
iningi labantu abasebenza kudala lihola imali ezilutshwana kakhulu njalo kwezinye izikhathi ziyahlala isikhathi eside imali lezo zingabuyanga kodwa inhlanganiso okumele zikhiphe lezo mali azitshengiseli ukukhathazeka ngokuhlupheka kwabantu abakhulileyo Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Live Talk lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum sihlolisisa imizamo eyenziwa ngabasemazweni abafisa ukuvota kukhetho oluzayo. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ilunga lebandla lezombusazwe eliphikisayo kwele Kenya selixotshe elizweni lelo lithunyelwa kwele Canada ngemva kokuphatheka ekugcotshweni kokulingisa okungekho emthethweni kuka Raila Odinga ukuba ngumongameli walelo lizwe etshengisela ukuba umongameli Uhuru Kenyatta waqila ekhethweni. Umiguna Miguna isizalwane seKenya esesi lengwalo zokuba ngowase Canada. Sokufe abantu abayisithupha engozini yokuzamazama komhlaba kwele Taiwan yachiya izakhiwo ezimbili zezitezi zilengile okokuthi zingakwela phansi iloba yisiphi isikhathi. Kuhlelo lwethu lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe lamhla uChris Gande weStudio 7 Uxoxa lonkosikazi Angela Moyo Hardy ohlala edolobheni lePennsylvania ngapha kwele Melika.
I own an elder care agency sigcina abantu aba over 55 ezindlini zabo sibanceda ukuthi bengagcini sebesendaweni ezinjengabo nursing home ama assisted living.
Likwenza njani lo?
Sifika sibe imuli yabo engekhoyo the family in absence ukuthi umuntu usifika ku stage lesena empilweni abantu sikhula sisiba ngogogo ukuthi umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzenzele umuntu yabo ungasakwanisa ukuthi uzi drive ungasakhumbuli kuhle ukuthi kumele ngithathe umuthi kumele ngiyebona udokotela so thina sifika sibe imuli adopted for a small fee sincedise ukuthi umuntu ahlale akhule aguge esemzini wakhe.
Likwenza njani ke lokho kulezifundo yini owazenzayo ukuthi weze wenelise kono?
Mina isifundo engasenzayo ngese business. So as we know ukuthi isifundo se business le mali sikwana ndawo yonke. But ngifunda ngisenza njalo nga concentrate njalo ukufunda abantu abadala I don't know what you call the elderly abagugayo abagugileyo or the aging as we call it here so just learning with see what the aging or as we age the stuff we need the skills we need and the skills we need to sharpen and at the same time the skills I could take advantage of and make a living out of, that's what I turned into a business.
Manje, nga usuwenza umsebenzi onjalo, awuzange uhlangane lezinye indubo yini eziyazihlangane lo muntu oqala ibusiness.
Lezo ngazithola sibili, so as such, You know, lapha sikhona thina lapha. First of all, ukuthi ngumuntu we onsundu. Ukuthi ngingene into any business arena and be taken seriously. For one, ngikhuluma ngiyagiliza. SQN ngiyagiliza. Gwalaba balapha. Ngiphinde ngiphinda ngena ngilo, you know, ngile color, as we put it here. It's a very difficult, not just industry or market to break into, but just the whole business sphere to be taken seriously as a black person and to be taken seriously as a foreigner. But I come with credentials that a lot of my fellow black people do not. You know, ngihambile ngafunda sibili ngifikile university eyalapha ngadlulela phambili ngayathatha i-advanced, you know, i-degree elaphambili. So ngabe ngingena labantu banokuhlonipha ukuthi no usi slow noma esenza kwenzayo, you know, I think into ayenzayo into lengqondo. So kuba nzima but kuba lula nxa umuntu engathatha isikhathi sokuthi akhulume lawe azame ukuthi akuzwisise ukuthi ungubani uvela ngaphi njalo ubuya lani.
Manje likhona yini ongaliphosela ilizwi elokukhuthaza abanye ikakhulu abesifazane abafuna ukungena kubhizimusi lapha emelini?
Ye, likhona sibili ngithi, you know, don't give up. Sing, you know, ama opportunities akhona and uma umuntu uzinikele, uzimisele, njalo ufuna sibili ukwenza into yiyo and useqinisweni.
Bakhona esikhathini esiningi ababekhulume ngokuthi ukwenza ibhizimusi eMelika kunzima kakhulu. Ngiyabona ke wakhuluma ukuthi zikhona ingxaki odibana lazo ezifana lokuthi ngonsundu lokunye okunjalo. Kodwa nxa kubuya lapha esikhwameni emalini ukuthi uqalise ibhizimusi, iyatholakala yini imali?
Kulezi hlengo ama programs athile abantu asithi ngama minorities abantu besi abangasomakhiwa, you know, abantu abavela endaweni ezijiyeneyo, you know, across the world. So bayazama ukuthi ba promote ukuthi singungabi one sided ukuthi ugcina kusiba ngowesikhiwa kuphela. So uma ulama qualities wandana engikhulume ngawo oqala ukuthi uthembekile useqinisweni uyasebenza sibili gadalala and what not, 9 times out of 10 kulo muntu okhona ongakunceda and onga, you know, themba ngawo ukuthi lo muntu lo into akuya ngayo singafaka imali kiyo simncedise ukuthi aphumele.
Lo nkosikazi Angela Hardy Moyo ohlala edolobheni lePennsylvania khonapha eMelika. Umsebenzi wokwakhiwa kwendawo yamavinkili lamabhizimusi yakulezi nsuku kobulawayo eGodini Mall ukhangelelwe ukuqala ngumabasa lanxa sokuqhamuke ungezwani ngemva kokuba abaphila ngokuthengisa kulindawo betshengise ukudana ngembiko ethi izitolo zabathengisa bezimele ziza kuba inkulungwane elikhulu kukanti bona bedlula inkulungwane ezimbili. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni phakathi kwe-council yakobulawayo iTerracotta kunye lengatsha zikahulumende ezehlukeneyo kuhlanganisa labantu abathengisela eGodini manje. IGodini Mall ikhangelele ukuqala ukwakhiwa uqobo ekuqaleni kwenyanga ezayo kamabasa kodwa abazi ngokwenzakalayo bathi kungemva kwesikhathi. Izathi ingaphela ukwakhiwa kuza kuba lesilindo samabhasi kunye lezimota ezincane, amavinkili ahlukeneyo kanye lezitolo ezincane zabathengisa bezimele eziyinkulungwane elekhulu. Umqondisi wenkampani eyakhethwa ukuthi yakhe lindawo eTerracotta, umnumzana Thulani Moyo, uthi konke sekuhleliwe njalo bazaphangisa ukwakha ukuze abaphila ngokuzisebenza bethengisa bengalahlekelwa libhizimusi.
Njenge Terracotta contractor yetu Uliviero Construction sivumelene labo ukuthi mhlaka 1 March kulonyaka besithe bona they must be prepared ukuthi bangene ku site baqala umsebenzi. Ukuqala kwabo umsebenzi is to do simple things like ukugombolozela i site. So sifake i boundary on the site to make sure it's a secure site. After that siyaqala ke ukwenza ama demolition works and then also if in those demolition works is that maybe let's say 2 months is for good to say groundbreaking. So leo groundbreaking over manje we are targeting Neskati trade fair, which sends that groundbreaking activity. So those are things that we've been planning.
Isikhulumeli se-council yedolobho lakobulawayo uNkosikazi Nesisampofu uthi sebanikeza inkampani ye-Terracotta indawo yokwakha igodini.
Project lay Godini redevelopment handed over to the developer mhlaka 25 January. We handed over the site esibumelele kathezi ukuthi mhlaka 1st March baza move on site, but in the meantime sila lokho kuthiwa irelocation kulabantu ofanele besuke ngoba igodini kathezi kulabantu abasebenzela khona ama transport operators, ama informal traders, labanye nje abalezakhiwo khona pana. So laba abantu baza move by end of February to allow i work to start ngo March. Ngo March siqala ngokudiliza kuma demolition of the site and clearing of the site by the constructor.
Omunye wabathengisa ezimele umnumzana Methuseli Donga usole indlela abaphathwa ngayo yikhansili ethi abacaci ngokuthi bazathola yini indawo zokuthengisela ngemva kokwakhiwa kwemolule.
But the way you are doing now, the reason I have to do the sentencing and trusting about to them, or telling no, in just years I remember. Is there any document as he signed out, Terracotta and his council, as a situation, Amateurs, okay, as a take a temporary basis, when he is in down? Amba, we are in the initial, as it is, with equal document as is I signed out. Between our seed fathers, the local Terracotta, and the informal trade.
EZimbabwe imisebenzi emankampanini amakhulu ayikho ngoba sewavalwa ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho welizwe lezombusazwe. Abantu bayakwamukela ukwakhiwa kwegodini mall kodwa bathi kungabachiyi endlaleni laloba kukhangelele ukuthuthukisa ezamabhizimusi kobulawayo kanye lokudala imisebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Isa yomculo othi vikela uvela kumama kaNola lamagabazi usithembile mlotsha waphela usenator LJ's Marabini. Besiqhubela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ngesikhangele ebezikhokhela. Lwamukela ngemibono ehlukeneyo udaba lokukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukube phethe intambo zokukhokhela ibandla le-MDCT. Ayike siluqoba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.